izakhamizi zikaChechete emathebelelweni North ezile lomhlangano namhlanje bezithala ngokwanda kwezehlakalo zokudlwengulwa kwamantombazana kanye loduko lokuthatha izidakamizwa ikakhulu kwabasakhulayo osekudala ukuthi iningi libe yizigilamkhuba. UNkosikazi Dorica Ndlovu ongumabhalane wesigaba lesi ubike ngolwesithathu emhlanganweni wesigaba ukuthi umthetho ulokusilela ekukhulisweni kwabantwana.
Yathola umakhelwane ubaba abhize umntwana emrephile, sibubona kathi umntwana erephile singabele ama-9 12 years khonapha, but uthola ukuthi umama uyabekwazi uzosekuthoka nomama ukhithele inkomo ngubaba embhadala ukuthi engareporti kuvala icala. Umama ezivalelele umntana wakhe elalelo baba, ubaba ethi ngama ngiyakubhadala inkomo ngayiqhulumeleyo endala. So thina sesihlukumeza isikhathi manje umama yena umama ivala umntwana ehluke ukuba uzwa ubuhlungu ngaleyo nto, but iphelele emoyeni nje. Iphele kuzalo isikhathi umntwana ube mbona ukuthi umntwana nangifanelelo baba, but iphele emoyeni esigabeni. Kuyasihlukumeza kakhulu njengezakhamizi lokho kakhulu kakhulu, but sifuna nje ukuthi senithini umnikazi wendaba esithulile.
UMnumzana uLungisani Weza yena uthi uduko lokudlwengulwa kwamantombazana amancane luqheliswa ukuthi omama abafuni ukuthi kumangalelwe owesilisa ngoba engubaba womuzi.
Njalo futhi omama babe sesaba ukuthi kuthiwa ubaba nayesilile lomntwana bathi khona na ngingathina ngizaphelelwa ngumendo ubaba inkosi ngiyesibulele.
Usabhuku we-BH37 uMnumzana Chancel Mpofu uthi labo njengenkokheli yomdabu kabasenamandla okwenqabela lokhu ngoba bengasahlonitshwa.
Into engiyinanzelelayo mina ukuthi singaze sibe siyathethiswa kumbe kulo mthetho. Izinto lezi zithengiswa lokhali ezitolo emalayini ethu, abanye izinto besenza ilima lapho kuyenza ilima ngabo nje. Ayenze ilima okuthi uzathutha abantu bakhona bathina amabhorabhorabhora embanje. Thina senze njengamavillages.
Lawa mazwi abuye agcizelela njalo ngumabhalane uNdlovu.
Sometimes ithele into engicakaceleni kulesukunjengokonobakhrosa khonapha eZambia besazithathela bakhrosa ngamaonto zabo zonalezo. But sesekule stanka futhi okunye umngane kaungane embanje akusetho mbanje useyisitanka sibadaka uweso nto abasahloni behlanga la kutshela idoda ekuseni isihlambe sisabekwayo ngoba vele bezidalele umntwana kwe-67 selikhula benjalo abasafunda esikolo selingenise ezihlalela phansi.
Omele amapholisa uSergeant Chipofela ukhuthaze izakhamizi lezi ukuba zibike inhlupho lezi kibo. Ubuye njalo wazisa uZulu ukuthi izidakamizwa esezihluphile yi-crystal meth ekhuthaza ukuthi uZulu amangale yiloba ngubani ozatholakala ethengiswa okudakayo.
Ukuze wena umntwana angathatha ama-drugs uyabe uyazofundisa wakho afundiswe lo umuzi wonke sofile ikhathekethe village yonke isefile kanti because of mina engihlanyelayo imbanje zami engithekhayo isigodo khaya sami engithekhayo ithothotho yami engithekhayo umbe wengithengisayo intshengo kanti utshwala vele kwathiwa ukuthi thina siyapheka nxa sisenza ama-cultural and functions ethu kodwa asivumele ukuthengisa liyakwaziyo.
Lo mduko lwezidakamizwa alugqinanga kulumango kuphela kodwa lusakalele elizweni lonke jikelele. Abezotherapy bathi sebebophe abantu abedlula 6,000 lokho bebeqalile uhlelo lwabo lokuhlasela ngamandla abathengisayo lokukhuthaza labasakhulayo ngokuthatha izidakamizwa. Abanye balaba izakhamizi eziyisikhombisa, omunye wabo eleminyaka edlula 70 elupane, abakhethakala belima imbanje ezifuleni. Ekugqitshweni komhlangano wanamhlanje kuvunyelwane ukuthi kuzohanjwa kuyevuselelwa kuqiniswe amakomiti okuvikela abantwana awe-Child Protection Committees. Zivumelene njalo izakhamizi ukuthi kengezwe kuqiniswa amaqembu ezakhamizi okuzivikela awama-Neighborhood Watch lokuvuselela ezamasiko ekukhulisweni kwabantwana ikakhulu amantombazana ukuthi batshele abadala nxa bethe badlengulwa. Ngimele iStudio 7 ngikoMvuthu ngingunokuthi abadlamini.